inkunzi ihohle esibayeni uthiwe izinkomokazi konke namaxhwele namajongo singasazi ukuthi ubaba ekhaya kushoke kwanjeni. Into edalisayo elusizi ejabulisayo ngoba kusuka kwenze ukuthi ezombusazwe zintengantenge ngoba uma kungasekho ibalance elethwa yi-opposition kuzosuka kwenze ibandla elibusayo lidanase nje ngoba kungasekho ukuhlabana uvalo ukuthi lapha mangingenzi futha kusihlele lonyawo kuzosuka abantu mhlawumbe bakhethe ibandla elibusayo.
Mfundisi Moyo, ungathi okwenzakalayo kutshoni kwezombusazwe elizweni?
Kungamaza ikakhulu bana laba ebede bevotile bekhetha abantu ebede bebakhethile sebengasabakhonsalti emicabangweni ababesuke babenayo kubashiya abantu bephatha msekile bengasakwazi ukuthi benze njani. Njengalokho kukhulunywa ngubaba uMkhwanazi lapho ukuthi kusuka futhi kwesikhathi kwesokunika ibandla elilodwa libe ngamandla lenze lokufunayo kungatshela muntu ongani uyaliqondisa. So kudinga ukuthi ngani abantu nje bakhula kakhulu bakwanise ukumaneja nje ama-conflicts abo ngoba ngabungalungisanga ugcina soku-affecta futhi vele zomnotho welizwe.
Mnumzana uMkhwanazi, siyambona ukuthi umnumzana Chamisa uthi hayi bese kungene impehlane lapha ebandleni lakhe kambe kuyini okunye abengakwenza?
Lento yakhe umnumzana Chamisa bevele yakhelwe phezu kwesisekelo esintengantengayo ibandla ebeyibunjwe ngendlela engakhe elibunjwe ngayo obekungekho isisekelo inkombandlela yokuthi imisebenzi ngalelo bandla izophathwa kanjani bekuvele kuthiwa kuvule amagebe azokwenza ukuthi kungene amakhaze endlini kungakuke angeke akhale kakhulu ngabanye abantu ngoba lento ubengakwazi ukuthi ayilungise. Into ephakanyiswe ngusengezo Thabango ukuthi mayilungiseke bekunento ebingeke yalungiseka. Usuke wathwala ilunda wazitshela ukuthi yena ungumuntu onosekelo oluningi kakhulu noma angaphumamela phana abantu bazomlandela. Mina ngiyakwazi ukuthi unalo usekelo olukhulu kakhulu uThabiso ezweni lasezimbabwe kodwa kumele aze shiphe alalele lezi zinto ekade isibaya sokusengezo ngabe uzilungise bengaphakathi kwesibaya engaboshanga besingeke sikhulume ngalento esesikhuluma ngayo manje.
Mfundisi Moyo, sesiya phambili ubona ingani kuyini okungenziwa?
Isifiso sabantu ukuthi babone ilizwe leZimbabwe liphakama lisiya phambili ivele endabeni zepolitics kuchaphekela kusiya kwezeikhonomi bafuna ukuhlala kahle kodwa nxa into zingalolu hlobo kuzachitha isikhathi esiningi kulokhu kukhangela lokho kulungiswa lokhu kulokho mbithanambithana ama-elections mbithanambithana ama-elections into ezabe lokhu ithatha imali eningi elizweni imali okukhangela esidingana iyadivelopha ilizwe ngoba abanye kathesi badidekile ngabakwazi ukuthi balandele uphi zama-constituency abo inomnyaca ukuthi mna ngayale kwinenza kubenefitha njengabezenkonzo sikhuthaza ukuthi abantu ngabalungisa iindaba zabo ngokuthula. Thina inyanga yethu njengabezenkonzo isezivulekile nxa abantu besinanzelela ukuthi sikhona njalo befuna usizo lethu siyanelisa ukuthi sihlale phansi sibaqondise nabo ma bezaqondiseka sibabonise lokunye mhlawumbe abangakuboniyo.
Mnumzana uMkhwanazi, ubona kusenzakalani? Siya phambili sibona lokuthi sokukhululwe umnumzana Sikhala.
Ngingagqugquzela labo abaphethe isikhundla abaqokelwe esikhundleni esikhundleni noma bengamakhansila noma bengamalungu ephalamende ukuthi mabahlale lapho abami khona. Ukhetho lusanda ukwenzeka akukadluli unyaka bekufanele ukuthi-ke ngabe ibandla lisebenzisa lesi sikhathi ukuthi lijinise inhlelo zalo zokugxila ebantwini kuze lilungiselele ukhetho olulandela. Bangaze bazame ukwehlukana kuthi leli dumba azophuma yolakha uJamisa kuzahamba labambalwa abambalwa bazosala laphaya khona kuzasuka kusilele amanani kuzokwenza ukuthi ibandla lizoba litsha azolibumba linaphele likahle libe namandla la azokuba kahlezoba khona ngabe bahamba bendawonye beyibhubha. Umnumzana uSikhala indodana esiphindi kakhulu futhi esibonisile ukuthi abantu baseZimbabwe uyabathanda. Bekumele ukuthi akwamukele engacela ukuthi abangomunye wabakhokheli bekuzokwenza ukuthi balibambe leli bandla. Ngakho abanye besakhulumisana nalo ndoda obalekileyo kuze kuye kuthi ngesikhathi uma ukhetho solusondele balungisa izinto zabo bayerelontsha iphathi yabo sebeyinto eyodwa.
singambone phenduka yini umnumzana Chamisa njalo isamukela.
Inkinga yiyo lento yeluda ukuthi umuntu angazitshela ukuthi sekulandelwa ngabantu uma yena engekho akukho bandla. Then uzogazinikani achile intamo ayele angavumi. Lokhu sokumele ukuthi kube ngabantu baseZimbabwe abamqoqayo ukuthi hhayi akuzame ukulalela abanye ibonisati ngoba singazibuza nje ukuthi isinqumo esikhulu kangaka azazasenze nje ubeqale wakhulumisana nobani ubeqale waxoxisana nobani laba bantu avele enabo ekuqoqeleni bavumile yini ukuthi athathe leso sinqumo uma kuwukuthi kabavumanga hhayi bona babaqhubeke bephethe kodwa besakhulumisana naye eceleni uma esala hhayi